Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthwakazo omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolosihlanu mhla ka 14 kumpalakazi 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe umhlangano webandla lezano PF uzaphuma lezinqumo ezingaphathisa ukusilela kwamafutha ezimota, ukukhwela kwentengo yezitolo, ukusilela kwemisebenzi lezinye indubo eziselizweni.
Ngenxa sikhuluma ngayo conference yabo yolali, ngangibona ukuthi kukhona sibili abazaphuma lapho kule ngqondo kuyona le conference, ngaphandle kwento yabo nje yezilogani njengoba izano siyazi nokuthi sebekhuluma ngo-2023.
UZulu ule mbono ehlukeneyo kudaba lwenkokheli yezombusazwe efuna ukukhokhela inhlanganiso yemidlalo ezifa.
Ngokubona kwami, abezempangaze abake bethiye abantu bezenguqu bezenzele ezenguqu.
Silengxoxo lomhlabeleli olodumo uSandra Ndebele osanda yethula idlalade elitsha elithiwa bayeke. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umhlangano omkhulu oyebandla lezano PF iConference onziwa kanye ngomnyaka uyaqala lamhlanje ukuhlaziya okuthiyeneyo esikolo semzingwane esigodini, lapho ibandla leli elikhangelelwe ukuhlaziya khona udaba lomnotho welizwe lokunye okuhluphayo okufana lokusilela kwemisebenzi, amafutha ezimota lokunye okunenginengi. Leli bandla lithi phansi kwesekelo sebandla, ibandla yilo elimqoka kulo hulumende, okutsho ukuthi lilakho ukusungula inhlelo eziphathelane lesizwe kungakhathalekile ukuthi uhulumende yena uthini. Lokhu kutsho ukuthi inhlelo zikamphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube zilakho ukukhulelwa ngezebandla. Umbuzo omkhulu abaningi abazibuza wona ngothi kukhona yini okubambekayo okuzaphuma emhlanganweni lo okungathuthukisa impilo kaZulu kuqede indubo ezifana lokusilela kwamafutha ezimota, indwendwe emabhanga angalamali, ukuqonga kwentengo ezitolo lokunye okunenginengi okuhluphayo. UNtunkamili Nkomo Studio 7 wethulele lo umbuzo ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Mqondobanzi Magonya.
Ngingazi mfowethu, ngoba nxa ukhangele isimo sezomnotho kulezi nsuku sokunzima ukudlula lokho kade kuyikho khona ngoSeptemba. Abantu bebekhangelela ukuthi mhlawumbe undodalo uzabuya lotshintsho, impilo ibe lula nxa bekhangele kwezomnotho lapha. Lezinye izinto nje eziqakathekileyo empilweni ezifanana lemigwaqo, imithi ezibhedlela, manje kungakhanya ngani kuya kusiba lukhuni sibili okokuthi lanxa sikhuluma ngayo iconference yabo yolali, ngangibona ukuthi kukhona sibili abazaphuma lakho kule ngqondo kuyona le conference, ngaphandle kwento yabo nje yezilogani njengoba izano siyazi nokuthi sebekhuluma ngo-2023. Akulokunye ngubona kule ngqondo okuzaphuma ku-conference yabo yonale. Singazi njalo mhlawumbe kukhona abasifihlele khona abakufumbetheyo abacabanga ukuthi bazakuwethula ebantwini bemangalisa umhlaba lathi sinje ukuthi benze into enhle. Kodwa hhayi, ngesikubonayo mfowethu, nxa sikhangela isimo sezomnotho, ezempilakahle, le-state of imigwaqo, hhayi, kangiboni ukuthi sibili kukhona abazaphuma lakho.
Indikimba yomhlangano lo ngeyokuthuthukisa umnotho. Ungathi uhulumende kaMnangagwa uqhuba njani kwezenotho okwamanje?
Bona imithetho yabo abayifakileyo mayelana ngezomnotho imithetho ebingathuthukisa indawo, lubana kuthiwa izinto bezingamangamanzonzo. Ngesigaba lesesikiso, angiboni ukuthi eminye imithetho yabo ililungele ilizwe ngendlela elimi ngayo kwakathesi. sokuze ukuthi lubana kuthiwa balungisa ikakhulu indaba ye currency, indaba yemali. Ngoba into ye US dollar le bond leyi yiyo esiyinkalakatha ye problem elizweni leZimbabwe. Besasicabangela ukuthi umnunzana uprofessor Ncube wayethe yena kule possibility ukuthi iZimbabwe ingangena ku-Rand Monetary Union. Ngasikhuluma kathesi ngesimo somnotho esingcono kakhulu lubala kuthiwa bangena ku-Rand Monetary Union. Manje ay esikubonayo mfowethu akukhombisa ukuthi kungaba lobubelo inyanga eziyisithupha ezizayo. Uyabona nxa usaze zomnotho indlela uprofessor Ncube aphethe ngayo umnotho weZimbabwe laphana kusovala ukuthi ulandela indlela okwenziwa ngayo emazweni athuthukileyo, amazwe njengabo England, amazwe njengabo America. Uyabona i-capitalism ivele emdabuko wayo idale ukuthi inciphise i-state ukwenzela ukuthi indleko ze-state zibe nganeno bese bepromota ki-private sector ukuthi ingene i-provide izinto okumele ukuthi zi-provide emazweni asakhulayo i-state. So angiboni ukuthi mina imithetho yabo abayifakileyo leyi izahlangulela uZulu jikelele.
Alo-ke ngumnumzana Mqondobanzi Magonya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7 esebhilitane. Kulabanye abalandeli benguqu abathi kuyamangalisa ukuthi abanye abantu abangamalunga edale lephalamende kumbe abalezikhundla kumabandla afana lezano PF lele MDC abafuna ukukhokhela inhlanganiso yenguqu yesizwe eZimbabwe Football Association. Okunenga sikuzweni kuntatheli izindaba yethu uJoseph Njanji ekwobulawayo.
Uluhlelo labo abazancintisa ukukhetho lokudinga inkokheli yentsha yezifa luveza ukuba kulabantu abane abangamalunga amabandla ezombusazwe. Laba ngababalisa amalunga ebandla elibusayo lezano PF abathi uPhilip Chiyangwa onguye umongameli wenhlanganiso yezifa, umsekeli wakhe uOmega Sibanda kanye lomlungisi Moyo, kuthi ke uGift Banda ozancintisana loSibanda obandla eliphikisayo leMovement for Democratic Change elikhokhelwa uNelson Chamisa. Ukwala kukaChiyangwa loSibanda belokhu befuna ukukhokhela inhlanganiso yezifa ngemva kokukhethwa kwabo ukuba ngamalunga ephalamende kukhetho oluqhutshwe ngenyanga kaNtulikazi sekudale inkulumo bekhona abathi sekumele bachiyane lomdlalo wenguqu. Kodwa bona baqine ngokuthi isekelo sombuso welizwe kanye lesisekelo senhlanganiso yezifa sibavimbeli ukuba beqhubeke bekhokhela inhlanganiso yezifa. Umlandeli womdlalo wenguqu uSidumisile Ncube uthi ngobuningi babantu abaseZimbabwe akumelanga ukuba umuntu oyedwa ayiphathe izikhundla eziningi.
Ngikhangela into yakhona ihambi kahle. Umuntu angeke ethe sephalamende abhekane lezenguqu, abhekane nezamabhizinisi. Kati abantu kabasekho yini abafundileyo labo abangenelisa ukwenza esinye isikhundla sakho lokho elikwenzayo. Phananana ama-chance njengabantu abeselizweni elilodwa sikwazi ukuphakamisana.
Nakwelinye icele uFelista Sibanda uthi kuyinto enhle kuba inhlanganiso yezifa ikhokhelwe ngabantu abasephalamende ngoba bezahle bephange befikise inhlupho ezibhekane lomdlalo wenguqu wephalamende.
Ngombono wami ngibona kulungile kakhulu ukuthi umuntu eyedwa uyakwanisa ukuba ngu-member of parliament or abe umphathi webhora ngoba ama-issues amaningi ahluphayo ebhoreni uyakwanisa ukuthi awafikise ngokuphangisa le kuhulumende.
Unobuhle Ndlovu uthi ingozi ekhona yikuba kukhona lapho abazayekethisa khona laba bakhokheli ngoba sebeyandelwa umsebenzi.
Kungaba njani kanti kudedelwane kuphiwe abanye labo izikhundla? Sikenisekeni ukubamba ngapha langapha yikho kwenza izinto zingayiphambili, sigcine kungasathi kwenye indawo kuyalekha.
Intatheli izindaba yezemidlalo uNeshim Gokoyarira uthi akusiyo nto enhle kuba labo asebekhethwe ukuba ngamalunga edale lephalamende beyale belokhu bekhokhela ezenguqu.
Umuntu osekhethiwe ukuba mhlawumbe ngu-MP uselelungile lokuthi ebe nguminista kumbe mhlawumbe wesport. Ngokubona kwami abezempangazwe abake bechiye abantu bezenguqu bezenzele ezenguqu.
Abasekela ukuba laba abangamalunga ephalamende bakhokhele njalo inhlanganiso yezifa bapha umzekeliso kalowo ngumongameli wenhlanganiso ye-Confederation of African Football, i-CAF, u-Ahmed Ahmed, obekwezombangazwe njalo-ke waba ngomunye wabaphathintambo belizwe leMadagascar. Ukhetho lokudinga inkokheli yentsha yenhlanganiso yezifa lukhangelelwe ukuba luzaqhutshwa kusasa ngomgqibelo. ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-The Herald lithi ibandla le-MDC lilakho kudabuka phakathi kulandela umhlangano ozenziwa lamhlanje uhlaziya indaba eziningi ezihluphayo kuleli bandla. Enye yalezi ndaba ngeyokuthi umsekeli kamongameli webandla umnumzana Elias Muthuri axotshwe na kulandela ukuya kwakhe e-State House eHarare lapho ahlangana khona lo mongameli Emmerson Mnangagwa. Leli phephandaba lithi kulolunye njalo udaba olukhangelelwe ukuhlaziywa olokuthi umsekeli kamgcinincebo umnumzana Charlton Wende wethusela ukudubula unobhala jikelele webandla umnumzana Douglas Muonzora. Umnumzana Muonzora ngomunye wabacathangelwa ukuthi bengafuna isikhundla sokukhokhela leli bandla kuCongress ezayo ngomnyaka ozayo. Iphephandaba le-Chronicle lithi owayengumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Gift Banda owebandla le-MDC ubesemthethwandaba izolo esetheswa icala lokusebenzisa isikhundla okungekho emthethweni. UBanda olilunga ledale lephalamende njalo engumgcinisihlalo webandla le-MDC kobulawayo ubhadaliswe imali ye-bail efika yona $100 njalo ukhangelelwe ukuphindela njalo emthethwandaba ngomnyaka ozayo. Okwamanje ke kesilalele amazwi abalaleli be-Studio 7 lingasithumela imilayezelo yenu libingelela izihlobo labangane kumbe ucela ingoma silithunisele kumbe ukusitshela ukuthi lapho elikhona kungakunjani.
Salibonani, wakuqala ngithanda ukulibulisa bonke basazo Studio 7, ngithi imfundiso yenu inkulu kakhulu kithi yalizwe. Wakuqala nzegotswana ngithanda ukukhuluma ngenzi omnotho, hhayi napha vele siphika kabuhlungu zisenza emapulazini senza inkukhu imali yakhona vele incane ngakulesi abasibhatala yona. Kanti uhulumente uyehlelwa nguyini ukuthi elungise izinto zibuyele njengoba kwakudala? Inkinga yakhona yini wehlulekayo? Ma besehluya phela bakhulume befake uhulumente wesiNdebele sibone ukuthi umuntu wesiNdebele uyakwanisa kumbe-ke ukakwanisa, kube sokubonakala iplani ukuthi kuzayenza njani. Hhayi sesikhathi lesho katele taswa ngikhuluma emphakathini yini la ngisuke esiganda kanti kama ukuthi singindlozi sisuke esiganda esigabeni sakomthungo kuwat 6 ngibe ngisuka khona phansi kwesibhorane umuzi wangithi la duzane waye bengalungisi. Ngiyabonga, alithanda lokhu basakazi liyasifundisa futhi.
Ye, okokuqala lami namhlanje nyangena ehlelweni nithi hayi ama equal rights a right kodwa amavi ngoba omama sebesichaya ezindlini. Ungaripota amaphoyisa akutshela ukuthi indoda engangayo ingatshaywa ngumama. So hayi sesidubekile, imizi sichitheka nge-equal rights leli dalayo. Njalo i-equal rights awusozuyithola emuntwini owendileyo, yenziwa ngomama abangendanga abasephalamende bonaba bezana. Yiba benza i-equal rights ngoba kabendanga. Aluba bendile ngaba kabakwenzi khonokho, ngoba imizi sichitheka ngento ye-equal rights leyo. Ngoba i-equal rights isebenza lezindlini, abayazi ukuthi kumele isebenze nga. So i-equal rights hayi, tapota, taneta, sahlupheka ngayo. Cela lokho ukuthi ngabe kuya ngathi ngasiyama. Mina nguSipho from Kai. Khuluma kanje nje ngisenkayi enkayi South kanye egosha vele lokho kasibuyekeleni kwama-equal rights ngoba lisibulalela imizi. Alubana yinto okuthiwa iyakha ngasithi right pho ibulala imizi vele ngoba kusela muzo ophilayo ngendaba leyo indoda yasisifa anytime ngaba lezintise ngenxa yekhwa rights ethembuthi uyasale khomba nakhona apho ikhwa rights futhi ayisebenzise ngendlela ayisebenzisa ngayo two izanu bakithi ayivele kayibusi iyalutha lingezwa ku-5 years ngo-2023 eretire limangale ngoba vele uyalutha alingeka livuseleli lizwe ngiyabonga
linjani balaleli we-studio 7 igama nginqobani ndlovu ngihlala lapha enkayi endaweni othiwa segorutshena lapha egorutshena sikhala ngomgwaqo umgwaqo osuka from ngobulawayo siye enkayi hayi awuhambeki njengakulezi suku hhayi kunzima bathi bekhampeni abasitshela ukuthi bazasilungisela umgwaqo ozukubela manje akula nto elungisweyo amabhasi nxa ezwesini akunje awusahambeki imoto ezingane asahambi asiyacela ukuthi ngaba sizwela besilungisele umgwaqo bantu yabonga
hayi lathi siyabonga lawo ke ngamazwi abalaleli bethu abe studio 7 lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela ku WhatsApp kunombolo ezithi 001202465 0318 yizo ke inombolo +1 202 465 0318 lisithumele ke ama WhatsApp enu siwafake emoyeni lisitshela nje ukuthi kukhona yini elikufunayo kukhona elikucabangayo kukhona kumbe ingoma elifuna siliqhunisele njengoba le Khisimusi sifikile bakhona yini elifuna ukubabingelela inombolo +1 202 465 0318 siyabonga okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane imizamo yokuthi kube lesivumelwano sezomkhathi eseParis Climate Accord ikhanya iphumelela ngemva kweminyaka emithathu kuvunyelwene ukwehlisa ukukhudumala komkhathi iglobal warming amapolisa akwele France adubule abulala omunye undoda ocatshangelwa ukuthi wadubula wabulala abantu abathathu emkambo othiwa Christmas Market ngolwesibili. Okwamanje ke sikhangele okwenzakala khonapha kwele Melika. Umongameli Donald Trump izolo uthe kazange alaye igqwetha lakhe umnumzana Michael Cohen ukuthi ephule umthetho ngemva kwelanga elilodwa uCohen egwetshelwe ukuhlala entilongweni okweminyaka emithathu ngodaba lokufumbathisa amantombazana amabili athi wona aya ecansini loTrump phambilini kokhetho luka-2016. UTrump uyalandula lokhu kodwa ocubungula udaba lona lolu useveze ukubana kulobufakazi bokuthi amantombazana la womabili aphiwa imali yokuthi bangaphambanisi umkhankaso kamnumzana Donald Trump. UTrump esebenzisa ubulembu beTwitter uthi yena uCohen uyawazi umthetho ngalokho nxa waphambanisa wayesazi akwenzayo. UCohen utholakale elecala lokufumbathisa amantombazana imali engamadola azinkulungwane ezilamakhulu alamachumi ayithoba minwembili i-$280,000 amantombazana akhona mabili.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kHz.
vuka vuka mawulele sikhona studio 7 ekuseni ngabe lingazi ukuthi sikhona sesikhona sikhona ke la kusebulenjini ku internet sikhuluma nje bakhona abenelisa ukuthi basixhume ebulenjini bokuxhumana yi Facebook wathi ke sibone ukuthi silomani ku Facebook la banenge banenganyana sibili kulo Mishek othi yena hello uNobuhle Ncube uthi sithemba ukuthi umhlangano wezanu PF uzaphuma lokubambekayo ngoba kunzima ekhaya sithwele nzima hayi liqiniso limqotholelo Nobuhle Ncube siyakuzwa uAmando Mazibe uthi iZimbabwe idinga ibudget not ukuspenda imali ngemhlangano engelampumela yebo siyayizwa imbono yakho Amando Mazibe uMishek uthi yena kungani kungasetshenziswa iRand leSouth Africa kanti vele yiyo nje indlela engcono engathuthukisa umnotho welizwe. Yes, yakuzwa lawe Mishek. UNomsa Elgiane uthi livuka njani basakazi labalaleli. Hayi, maGiane sivukile. Ngiyathemba labalaleli bethu bavukile siyababona namba bakhona ebulenjini beFacebook. Hayi, sizaqhubeka silokhu silisakazela kodwa ke lingakhohlwa ukubana nxa lifuna ukuthi sixoxisane likumbe lisiphe imbono yenu lingaya emafonini lapha kuWhatsApp. KuWhatsApp inombolo zethu +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyabonga. Okwamanje enkundleni ke sekungena umhlabeleli holodumo uSandra Ndebele yena oyethule idlalade elitsha asizweni ke ingxoxo esiyenze loMandebele. Ya wokuqala ngiyakwamukela kuhle.
Sanibonani linjani bantu bakithi ngendawo esijene lapha elikhona.
Hayi ngilethemba baphilile. Ungasitshela ukubana abantu bakhangeleleni kuyini sizwa kuthiwa ulakho okungani kuyathwinya lapha embizeni yakho. Ungasitshela ukuthi kuyini?
Okay, like I said, leke ngaqabisa indaba yami yokurebranda lokuzirepositiona ku-industry ukuthi ngihlale ngi-relevant, not only eZimbabwe but ngi-relevant umhlaba wonke jikelele. So lo nyaka ka-10 mhlaka 2 December ngisengilikhiphelela idlalade lokuthi lidlale ikhisimusi lijabula abantu bakithi elithi bayeke. Le video yakhona njalo la isiphumile.
Kahle kahle ingoma le ungasitshela ngamafichane ukuthi ithini kuyini okwenza ukuthi uyilonge.
Okay, mina personally siqala ukuyibhala ingoma siyikheya sithi studio sasithi bayeke abantu bakhulume, you know, like abantu bahlala bekhuluma indaba ezijiyeneyo beshashata namhlanje bathi mande unje kumbunakazivani unje kumbunakazivani uyenzeni kumbusekazivani uyenzena ungabile ndaba lakho lokho bayekele bakhuluma abakhulumayo wena wenze okudilivayo wenze okwaziyo ukuthi kokwenziwe ngumuntu do abanye omunye wabalandeli bamuseke isikizele ethikini mande ungaqali ukubayekela bahambe nemali yakho ungaqali
manje wena wathi
Ngasiya ngathi vela ngiyeke ngiginqele kangaka. Angiyeke. So isikhathe izinto eziningi ezinye ezi impact mina as an individual okunye kade ngikuzwa ngabangani bami because idea siya labo siya layo. Sasithathele uthini you know like there's a time when abantu bazathi why ugqoke izinto ezimfitshane ungene ugida phambi kwabantu baqala ukuthi ukubhala amabala inkulumo ezijineyo hey round idensa hey umuntu kumbe uyenzeni kresi ngigqoke ukuvalayo siyoqala sile futhi ukuthi uvalelani why ugqoke izinto ezinde why senza so so vele abantu awungeke ukubapulize konke wena kufuze uzipulize wena as an individual nokho ukuthi ucabanga ukuthi uzapulize abantu bonke jikelele so ngangithi bayeke bakhulume abafuna ukukhuluma abanye bazabe bekupraise abanye bazabe bekudonsela phansi kubayekele bakhulume kodwa wena uyenze ofuna inhliziyo yakho.
Umnyaka osusiyaphela kanje ungathini nxa ukhangela wona lo umnyaka esiwedluleyo umnyaka osuphela lo ukuthi ubukuphathelene uphethe njani?
Mina ngithanda ukubonga uNkulunkulu kakhulu, ngithanda ukubonga abalandeli bami bonke. 2018 kade ngumnyaka wami omangalisa kakhulu, umnyaka kade ugcwele izibusiso, umnyaka ongivulele iminyango ekade ngingayicabangela ukuthi izafa yavuleka. So mina for me 2018 has been a good year. I've been blessed hayi kancane kakhulu and ngithanda ukumbonga uNkulunkulu, ngithanda ukubonga wonke abalandeli bakaSandra Ndebele. Ngiyabonga kakhulu. Ngizayala ngisebenza ngiyaphambili. Bayinikunyenze ngaba lesibindi sokuthi ngingami ngiqhubekele phambili ngisenza engikwenzayo. And ingoma yena le ulizwile ize yandithwelisa lezi coco ezintathu and khathi sinxa ngikhuluma lani nginominethiwe njalo futhi kuma-Skies Metro FM Awards. Ngayo futhi ingoma yena le ulizwile.
Hayi kuyajabulisa, siyathemba labalaleli bazayala belokhu bekusekela. Sibongile kakhulu ngabavalelisi.
Ngiyabonga kakhulu, ngiyalithanda kakhulu. Mina ngihlala ngikhuluma njalo every time ngithi life is what you make it to be. Khethe lona ofuna ukwenza impilo yakho ukuthi ibe yipho khona, ungabele ndawo lokuthi abantu bathini. And kubo mama bonke, please lingahlaleli ukuthaywa, lingahlaleli ukuhlukuluzwa, liripote i-GBV sithi vele no to gender-based violence.
Hayi lathi sibongile. Sandra Ndebele sigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Kambe umhlangano webandla lezanu PF uzaphuma lezinqumo ezingaphathisa ukusilela kwamafutha ezimota lokunye okunjalo njalo. UZulu ulembono ehlukeneyo kudaba lwenkokheli yezombusazwe efuna ukukhokhela inhlanganiso yezifa. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama ngo Chris Gande asidibaneni njalo ntambama ngo 7:30.